kuyinto embi kakhulu uhulumende aseqala ukungathi uyengeza iziphathi lapho ayenza khona ukuthi abantu bethu bezihambela beshiya lapho abayakhulula imithetho akulunganga ukuthi kuyikwephula amalungelo abo okuhamba nje lapho abaya befuna ukuya khona ngalokhu okuthiwa i-freedom of movement zonke izizalwane zaleli lizwe ile mvumo okuhamba inhambo ezizibhedele zona kubi ukuthi abantu bebothe bezihambela.
Siyananzelela ukuthi inhlanganiso le ARTUZ labanye lezi naso amalunga ayo ande ukubotshwa, ungathi amapholisa abaqopha nje kumbe kukhona ababe kwenzile ukwephula umthetho?
Iningi labo landise ukuthi imali ngabotshwa lihambe liye emthethweni ndabasetholakala kuqala. Lokhu kuveza mgceke ukuthi babevele bebotshwa besolwa ngamacala angekhoyo. Siyakunanzelela ukuthi kuyaqhubeka kuhlanza. Omunye walabade bebotshiwe u-Alan Moyo uvele ukubhekile kadesi lapho ahamba botshwa wade sefika umthethwandaba kwathi kungalunganga ukuthi asizinwe esejele. Kumele ukuthi nxa emsolela ukuthi ulecala alilambe leli cala elihambe lemthethwandaba esuka kibo. Sokungathi sokuyinhlala yenza enkulu emaphoyiseni kuyiyo into okumele ukuthi phakathi zitheusona njalo.
Siyabona ukuthi lamabandla aphikisayo ikakhulele MDC Alliance labanye nje afana leMthwakazi Republic Party bakhala ngohlupho olufanayo.
Kufuze ukuthi umuntu abhenge isizalwane selizwe ungelani ukuthi ulilunga sitanze sibheke kodwa kumbe ebandla lezombusazo. Ngokunjalo sinanzelela ukuthi indlela osokuqhuqwa ngayo abantu bonke ababaphikisayo ikakhulu iMDC Alliance leMthwakazi Republic Party abanye abavela kwinhlanganiso ezizimele zodwa, inhlanganiso zabasebenzi, inhlanganiso zamalungelo oluntu, sebethathwa ngendlela elokuqoqa efanayo eyokuthi babotshwa ahlukunyezwe ekhululwe, babotshwe ahlukunyezwe ekhululwe, afikezwa ukuthi mhlawumbe abe ahlukunyeziwe emzimbeni laba abakade bebotshiwe. Kodwa khona ukubotshwa uyefakwa kugcinwa ngamapholisa noma umzuzu owodwa kodwa lokhu sele khona kuyikuhlukuluza. Lokhu sekwandile ukuthi uhulumente akwenze kodwa akula muntu ofanele ukuthi afake ngaleyo ndlela.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu njenge-Amnesty International isanda ukuthi amalungelo oluntu ayiphulwa eZimbabwe, uhulumende usebenzisa ubhubhane lolu olukhona lwe-COVID-19 ukuhlukuluza abantu. Ungathi uhulumende lo ozithi mutsha uyehluleka yini ukunanza amalungelo oluntu njengohulumende wakuqala?
Uhulumende lo indlela asebenza ngayo kathesi usethethe ubhubhane lwe-COVID-19 kwalwenza isikhali sokungcindezela abantu. Sinanzelela ukuthi inani labantu ababotshiweyo, inani labantu abatshayiweyo ngamapholisa, inani labantu abahlukumezekileyo ngezenzo zikahulumente ezitshiyeneyo isikhathi sokuvele lolu bhubhane lingathi liqhubeka lisanda. Uhulumente akaphathi kahle indlela yempatango yalokhu ukuthi abantu kumele baphile njani xa kubhubhane olunje. Siyakunanzelela ukuthi asikhontweni ukwenza lokhu umkhuhlane nxa usufikile abantu bethole ukuphumelela, kodwa uhulumente usebenziswa ukuthi ufika komkhuhlane lo uhulumente akwenze kube sezingeni eliphezulu ukuthi